Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani mthwakazi omuhle olamukela umsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla siku 20 lwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa asexwayise uZulu ukuthi aqhubeke elandela iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba sekubotshwe abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 224,037 abephule lezi ziqondiso.
Kulabo asebehlaselwe ngumkhuhlane, into yokuqala ngokuthi bahlale endlini ukwenzela ukuthi benganiki abanye umkhuhlane lo.
Ibandla le-MDC Alliance lithi sokusobala ukuthi ibandla le-MDCT lisebenzelana lebandla elibusayo kulandela amazwi esikhulumeli seZANU-PF akuthi ibandla leZANU-PF linanza i-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe kuphela.
Abanye bathi okule mpondo akufakwe sakeni, ungazi ukufake impondo sizathutha. Nanko ke namhla masabe Zulu
kwezokulima sixoxa lengcwethi umnumzana Mandla Nkomo owethulela abalimi amacebo.
Into esengike ngayibona isebenza ukuthi zikhona vele inhlanyelo zomdavu abantu abalazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapholisa asexwayise uZulu ukuthi aqhubeke elandela iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba sokubotshwe abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 224,037 abephule lezi ziqondiso. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wethule lumbiko izolo ntambama lapho agcizelele ukuthi abantu kufanele bekhumbule ukuthi babuyele ezindlini masinyane nxa i-curfew ingakedluli. Uthi abazatholakala bezivalele bethengisa utshwala ngemva kwalesi sikhathi bazabotshwa. Ngakwelinye icele ugatsha lezempilakahle lithi umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abane izolo bonke bengabakobulawayo. Lolu gatsha luthi sokulabanye njalo abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 asebehlaselwe ligciwane le-coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu asebele gciwane leli elizweni selifika kunkulungwane phose ezilichumi 9,046 njalo selabulala abantu abangamakhulu amabili 265. Unyathi uthi abatshayela amakhombi abazatholakala besebenza bazawathathelwa labanini bawo bajeziswe. Kusenjalo ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Rogers Magigo uchasisa ngendlela yokuzivikela kuleli gcikwane kanye lokuthi labo abacabangela ukuthi bengaba belalo.
Into yokuqala nxa umuntu engena esibhedlela uyakhangelwa i-temperature, wenziwe okuthiwa ngama-vitals, vital check. Nxa sikhuluma ngama-vitals sikhuluma nge-temperature, BP, pulse. Okuqakatheke kakhulu kulokhu ku-coronavirus i-temperature. Ucheck ukuthi umzimba uyatshisa kumbe muhle. Isikhathi eziningi ukutshisa komzimba kungabe kuyi-indicator yokuthi ungabe uyabule infection, uyabule igcikwane elikubambileyo elingaba yi-coronavirus kumbe amanye amagcikwane. Ngakho nxa sokwenzakale njalo kuyabe sekumele ukuthi utestwe, uye ku-isolation, ama-results etholakale sibone ukuthi siyamncedisa njani. Abantu ukuthi bengaya ngaphi, silezibhedlela zethu ezikhulu, Mpilo, UBH, zonke lezi ziyakwanisa ukuthi zincedise ukuthi uthathwe ama-samples ayelebhu ayethestwa njalo kwenza i-follow up uncediseke ibulapha koBulawayo. Nxa usesigodlweni esikhulu njalo eHarare, you can go to Shitungwiza Harare Hospital Parenyat uncediseke khona ngapha. Izindawo esikhuthaza abantu ukuthi bahambe.
Sikhuluma nje kulabo ababe bengekho endaweni eziminyeneyo besihlalele nje ezindlini zabo kuyini abangakwenza ukuthi bengamemethekisi ukuthelelana kwegcikwane le-COVID-19 njalo labo asebezithola ingani balempawu zabo kuyini abangakwenza ukuthi impawu lezi ziyehle ziye phansi besile
kulabo abazihlaleleyo nje endlini bengaminyani labanye bayenza kuhle bayasincedisa ukuthi singagcini siba le disaster ye-coronavirus. Kulabo asebehlaselwe ngumkhuhlane into yokuqala ngokuthi bahlale endlini ukwenzela ukuthi benganiki abanye umkhuhlane lo. Okwesibili ngokuthi ukuthi baziphathise bona kumpila kahle yabo kabazame ukudla ukudla okwakha umzimba ngama-fruits, ama-vegetables. Lokhu kuhle impida iminingi lezithelo sibili eziningi abangazithola njalo bengaphathiswa bengahamba kubodokotela bayakwazi ukuthi bathole imithi ukuze lapha amaphilisi lokunye okuningi abodokotela abangabasiza ngakho. Bona abantu bayesaba kakhulu umuntu uyakutshayela uncingo wathi ngizwa lokhu kube esegcekeni nje ukuthi umuntu engabe elegcikwane le-coronavirus. Ungathi testa umuntu kafuni ukutesta. So nxa ukuthi abaningi nje basingafuni ukutesta ngangcono nxa sesibonile ukuthi sesibanjiwe sihlale ngekhaya njalo sidle ukudla kwakho umzimba lempita lokuthi sibone ukuthi singafikela njani udokotela bafike basincedise ngoba umkhuhlane lo usungasithatha nje silibele. Njalo kunyokubi ukuthi asikabi kwazi ukuthi wonke umuntu khathesi obanjwa i-coronavirus 10 years from now uzabe njani ama long term consequences awe corona asikabi wazi. Ngakho kuqakathekile ukuthi ulatshwe at least ngakubamba 2 uzivikele ukuthi ubambe ngoba we might have a generation 10 years from now where everyone amaphaphu azabe sechayiwe umkhuhlane lo kumbe wonke umuntu wakho wabalayo sokuphuma ukuthi in the long run yenzisa lokho. So ku right kuhle ukuthi ube treated ube tested in the best possible way by a health professional.
Bathathe manyathelo bani. Lo ngudokotela Regis Magigo, ingcwethi kwezempilakahle. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kusobala ukuthi ibandla le-MDCT lisebenza lebandla elibusayo. Kulandela amazwi esikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Patrick Sinamasa awokuthi ibandla lakhe linanza i-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe kuphela. Hathi i-MDC kaMnumzana Nelson Chamisa. UChinamasa utshele inkundla yobulembu yenewzimbabwe.com ukuthi lanxa bengasoze basebenze lebandla likamakhuphe kuhulumende bayalinanza ngoba umakhuphe wenza into ezihloniphekayo. Uthi ngeke bananze i-MDC Alliance kaChamisa ngoba kulibandla labathengisi abalethela eZimbabwe izijeziso zenotho. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
UChinamasa sevumelana lathi thina abantu be-MDC, ama-members e-MDC, ephinde evumelane losapho lweZimbabwe labo abasebenzela i-democracy esithi i-civic society, ephinde evumelane lamaloya, lama teacher, lama nesi, ngathi jikelele umuntu wonke ukuthi lokho esasilokho esikhala ngakho sisithi umakhuphe usetshenziswa izanu abantu besala. Namhla sokuphuma emhlophe, abanye bathi okulempondo akufakwe sakeni, ungazi ukufake impondo zizathutsha. Nanko ke namhla masabe Zulu, sasihlala sisithi zobohla manyosi, phapha juba baza kucutha phambili, sokwenze kwavela kuhle akusela kuthandabuza engqondweni zabantu ukuthi ukhuphe lomonzura lokomishi lomzuri labanye bathi abasebenzeli usapho lweZimbabwe basebenzela iZANU PF ukwenzela ukuthi ideclare i-one party state bafele ezihlalweni bona ngapha behuquluza inotho yeZimbabwe. iqiniso elivezwe nguPatrick Chinamasa, u-acting spokesperson we-ZANU PF, kambe lizabe lokhu liphikisana na ukuthi ukhuphe usebenzela abantu. Namhla sokuphuma emhlophe ukuthi uDr. Thokozani Khuphe usebenzela iZANU PF.
Umnumzana Felix Magalela Mafazimanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Untungamili uphinde waxoxa njalo lomgcini sihlalo we-MDCT ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo, yena othi kungamanga ukuthi bandla labo lidla ndawonye leZANU PF.
Okokuqala, ngithanda ukwazisa umphakathi ukubana i-MDCT ayilabo ubudlelwana leZANU PF, ayisebenzisani leZANU PF. I-MDCT iku-opposition lombuso weZANU PF. Having said that, okuqakathekileyo la kustatement sika Chinamasa ngesokuthi ma umuntu eku-opposition akumelanga ukuthi uku-opposa kwakho kubonakale kubhidliza isizwe. Uku-opposa kwakho kumele kubonakale kusakha isizwe. So uChinamasa ma ngikhangelisisa mina umbiko wakhe lo ngokuthi i-MDCT ibonakala njengeparty engcono ekubeni ilesifiso sokubona ukuthuthuka kwesizwe, ukuphumelela kwesizwe, ukuthi ma uyikhangelisisa uyikompare le-MDC Alliance uthola ukuthi i-MDC Alliance ungathi inhloso yayo ukubona ilizwe libhidlika ukwenzela ukuthi ithathe umbuso. So I think umbono kaChinamasa awusho ukuthi thina sisebenzisana le-government. Awusho nje ukuthi thina sifisela ukubona umphakathi weZimbabwe uphumelela. Ngokubona kwami, I think ukhulumela indaba zama-sanctions yezizo emalangeni adlulileyo, simone be-serious ngokuzama ukucela i-America ukuthi ikhiphe lawo ma-sanctions. And lathi njenge-MDCT sathi sivumelana lakho lokho ngoba sisawubona umsebenzi wawo ama-sanctions.
Umnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo we-MDCT kwele Melika. Ibandla leZANU PF lona lihleze lesithi ukudlephana phakathi kukaChamisa loMakhuphe ngokomndeni njalo lona alingeni kulolu daba. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi usomabhizimusi uGenius Jinyimbi Kalungure osanda bhubha wathiya elobe iwill kodwa ingasayinwanga. Lokhu sokubangele ukuthi kuthuthe omunye ozithi ngumngane wakhe othi kumele aphiwe enye yenotho kaJinyimbi. Iphephandaba lobulembu be-intanethi eleNewZimbabwe.com lithi umthethwandaba weMalawi usukhulule umprofita Shepherd Bushiri lomkakhe uMary kade sebebotshiwe khonale eMalawi bakhululwa. Ababili laba babikwa bekhululiwe ngoba belama-passport awezinga laphezulu athiwa ngama-diplomatic passports. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Bonanzani, bonani bantu bakithini, njani ngezindawo ngezindawo. Ah, mina ngizobuhlungu kakhulu ngalabo mnangagwana bazi laba abantu laba bafuna ukufaka isikole straight, bafuna ukungenisa isikole abantu befunda ukuthi abantu baphathwa kanjani. Buka nje lo mkhuhlane usebantwaneni besikole ngendlela ukuthi abalaleli abanye abantu, abamameli inkulumo zabanye abantu. Ubona bazenzela ngobumpuputhe babo ngoba kabayazi lutho. Uthiwe ka uyazini ngokuba i-minutes of health, wafunda kusiphi isikole efundela u-minutes of health? Uyazini uthiwe ukuthatha umuntu impumputhe, umuntu ongena sona i-certificate sika grade 7 umfaka ukuthi abheke impilo zabantu? Uyazini ngempilo zabantu? Kuyibo futhi ababulala abantu, abantu bezana u-BF la, kuyibo abaqeda abantu. Ubona sengathi uthiwe ka enganakekela abantu, umnangagwa enganakekela abantu, kanti abantu babulwa ngubani?
abantu abantu manje bavulayo indlala bakhona still baloka betshontsha imali bayifike endlini zabo instead ukuthi bethathele imali bathengele abantu ukudla beholisa abantu ah kodwa ishimu lento le kodwa abantu loba bengayivulela amehlo lento izizo ubuhlungu bukanje abantwana besikolo manje sebezevaphathwa umkhuhlane akula nto ekhona akula manzi akula masanitizer akuna mamaski kuthiwa kule government igovernment yokusela uthatha uchiwenga ukuthi is a minister of health ngapha ikhomanda yamasoja ngapha is a vice president hey akodwa ilizwe lilana abantu ah lelala yazi ilatholwa ngabanye abantu le lizwe leliya
sanibonani sanibona kustudio 7 mina igama lami u-Ado Shaba ngithanda ukukhuluma ngendaba ezeke ku-MGCT njengamanje u-Abednego Bebe ngumabona kulawo inyokela uhlazana bafuna labombona ngobe khuluma iqiniso ngobe mela izimiso eziliqiniso balisana layo ngabe kumbeni kwenzeka komunye umuntu ngamakhubhe ngabantu bakhala isililo sikanandi kodwa manje ngenxa yokuthi kwenzeka ku-Abednego Bebe sendeke kuyinto ofana ukuthi ngabantu bayibona ukuthi vele izanu PF lesandla ngoba izanu PF ayifuna ukubona umuntu ofuna ukuzimisele njalo ofuna ukuba yi-genuine opposition party bafuna laba abayizikhothamathe zabo abafana labo Thokozani Khuphe la eleningi la labo Morgan Komishi labo Douglas Monzora wonke umuntu njengamanje akukho umthetho ukuthi bengathi Abednego Bebe bayambana ukukhontesta i-presidential election kakhonteste njengabo bonke abantu uma ekhethwa ngabantu ukhethiwe yi-democracy siyakhona kathi bona bafuna ukwenza njani angithi yikho ababekufuna ngiyamangala ngayithokozana ukhuphe u-Abednego Bebe ngumuntu kade emelayo isikhathi sonke namhlanje sihamba nabo komiti kabazi bayamtshintsheni endleleni njengotshwala esiswini
balibonani Studio 7 nina elibambe uhlelo lani balaleli be-Studio 7 siyacela lathi bakithi imilayezo yethu liyihambise sizwa abantu wani kuphela yibo abakhulumayo thi nethi imilayezo ayivulwa siyacela lathi ukuthi izwakale ihambe lezi zikhalazo lapho esikhala ngazo lathi singabazali besicelela isicelela umnankagu wabantu ukuthi le imali ofuna ukungcwaba ngayo izisebenzi zakhe kati kunani ukuthi eyiholise izisebenzi zayo beyidle bephila ngoba khathesi abantu babethu bahlezi phansi abafuni sinje singabazali kodwa imali yokubanika ukuthi ebaholise kwalayo kodwa yokubangcwaba ulayo kati kwenzakalani siyacela ukuthi yena le imali ofuna ukubangcwaba ngayo kholise yona abantu abethu behambe ezikolo ngoba sinje abantu abethu abafundi bahleze ezikolo lapho sitshela ukuthi abantu abethu ukusitshelisa abantu abethu bayabhala bazabe bebhalani lokho abazabe bekubhala siyacela bakithi lathi selizweni lapho ezimbabwe kubona siphathwe kuhle phathwe njengabantu singaphathi njengenyamazana ngoba lokhu sokutshengisela ukuthi sokuyikusidelela aseyiwuhlonipha thina abantu sokuyikuzenzela nje kuphela but yona iyabe ivele ngaphi US dollar leyi 500 ukuthi bangcwabe esehluleka ukubane baholise yona angithi bathi bayayifuna babaholise yona i-$500 leyo ukuzingcwaba bazagwanisa ukuzingcwaba ngoba nxa yepheba ebaholisile bazavula amapholisa abo ngayo imali yenaleyo iyabe iningi kakhulu babanike baholise ekuzingcwabeni bayagwanisa labo ukuthi bezingcwabele engathi uyabangcwaba bengayidlanga babanike beyidle ukuzingcwaba bazazingcwaba labo akula muntu othi ngafehluleka ukungcwabi siyacela sibili kubane lisa abantu abethu lathi beqalisa ukufunda siyacela lisihambisele yona lowo mlayezo uhambe uwefika khona ngale kumnankakho sithi phambili ngawe TK phambili ngawe Makhuphe simalawe asikuthini oba ngaphi sihamba lawe bangaze bekuthethise bekuthini Ndlovukazi silawe Thokozani Khuphe bathi awula abalandeli sigcwele phambili ngotshamisa bekhuluma amanga besizokuthatha amavoti kaThokozani uThokozani ulabantu singacabangi ukuthi kalabantu
ngabali njani balaleli Studio 7 lami ngiphathe uhlelo ngibonga kakhulu ngomsebenzi wenu oyenzayo ngokuthalphakulela izindaba ezibuhlungu lazo ngeqiniso njalo ngokusiphathisa ngokusinika ugqozo lokuthi lathi sitsho ukusithuphala ngaphandle kwagidi ngaphakathi kwezihliziyo ngivumelana lobaba umdiweni ekhothame ngaphansi kwakho sizwe ndunaye ndunaye esindebeleni hhawu libeka angazi ongezwazi nanjani hhayi ngiqiniso lelo kathi vele khona kugejwa njani amangcwaba abantu ababulawayo into yokugcina leyo ukugejwa ukugebha amangcwaba uhulumende engazogijimela izinto zokugcina angiboni engiyena izanu ngokwayo ingakwenzi kwakhona ukuthi kugijimele kuyenza into yabo bona benkahleni hhayi angeke kuvume ukuba ngobuhlakaniphenikwaba
kusoze kusoze ngalokho akuqali ngokulungiswa udaba lokuthi wabulalayo ngubani emiswe phambi komthetho wendawo umuntu wonke ebhodla sinje ngaqala ukubona mina ngkwami ngaqala ukubona isidingo somuntu ofikeyo ngokhulu wami edikula phambi kwami leyo nto ayisoze inginike ukuthula phakathi kwenhliziyo yami phinze uyagebha amangcwabo kodwa ngokuthi uthi lo owakwenzayo wathathwa umthetho wadlala indima yayo kuzasinika kuzanginika ukuthula.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Egesikhangele esivela ngapha kwele Melika, ukubalwa kakutsha kwamavoti esabelweni seGeorgia kuveze ukuba kulamavoti azinkulungwane ezedlula ezintathu 3,000 angabalwanga ekuqaleni kokhetho, kodwa iziphathamandla zokhetho ezibalisa ezebandla lama-Republicans ziphange zathi lokhu akusoze kuguqule impumela yokhetho ekhomba ukuba umnumzana Joe Biden wanqoba umongameli Donald Trump kukhetho lwesabelo lesi. Kodwa igqwetha likaTrump umnumzana Rudy Giuliani utshele intatheli izindaba ukuthi balabo obunye ubufakazi obukhomba ukuba uTrump wanqoba. Kodwa imithethwandaba embalwa isilahlele khatshana ubufakazi obuthiwa bukhona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Ya, ukubala kwamavoti eGeorgia lazo zonke izindawo lapha kade kukhanya kulamanye amavoti angabalwanga. Kusitshengisa nje ukuthi njengoba kungumhaso omkhulu kangaka ukhetho lo, you know, into enkulu kakhulu, into yabanzi kakhulu. Kukhona ukuthi kungaba lokuphambaniseka lapha lalaphaya, njengoba kulo ngitshile ukuthi into enkulu kakhulu isenzakala ilizwe lonke, khuluma ngabantu abangafika 300 million. So ya, kukhona ukuthi kungaphambaniseka, kodwa ke kakutshintshi lutho nxa usikhangela ngobubanzi bakho.
Lona igcikwane ubona ungani lingaba limemethekiswa ikuthi abantu abasagqoke amamaski sebesondelelana yini, kumbe kukhona okunye obona kungakubangela ukuthi inani labantu abathola igcikwane leli likhwele lisiya phezulu?
Ya, angiboni ukuthi kukhona esingakufunda, kodwa nje kuyo yonke into eyenzakalayo abantu bayafunda. Nxa selingasafundi njengabantu liyabe selingasayiphambili. So ngokunjalo ke indlela abasabala ngayo amavoti indawana zonke elizwe lweMelika kuyathiyana, abanye lekhu besemuva, abanye lekhu besenza amaphepha, abanye lekhu besenza amakhompyutha. So khonokho nje kuyathiyana, kuyatshengisa ukuthi you know, kodwa ke yona ngokwayo usiqoxela sendaba, hayi kukhanya sibili, hhayi akutshintshi lutho kakhulu.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseOhio. Lamuhla sigqiba uhlelo lwethu lapho kade sixoxa ngamalungiselelo okulima lonyaka. Abalimi abaningi sebelimile lanxa bekhona abanye abalokhu bengakaqali. Umnumzana Mandla Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi uxwayisa abalimi ukuthi kumele ngalesi sikhathi sebehlanyelile.
Isixwayiso mina engingasinikeza abantu ukuthi lanxa nje sivame ukuthi thina abalimisi sixwayisa abantu ukuthi basebenzise inhlanyelo yezitolo. Kodwa mina into esengike ngayibona isebenza ukuthi zikhona vele inhlanyelo zomdabu abantu abalazo, whether ngezomumbu kumbe ezamabele kumbe ezonyawuthi. Lezo zinhlanyelo general ezonyawuthi lamabele ezingangenelwa esitolo, mbona ngani kungasiza ukuthi abantu baqale ngazo behlanyele zona ngoba kufanele uhlanyele ngalokho olakho. Then nxa sithi siyananzelela ngendaba yomvundiso lakhona futhi kulezinye indawo lapho nje sesajwayele ukuthi hayi siyaphonga uthululela ifertilizer kodwa umvundiso omkhulu kakhulu ngomquba. Nxa kuliqiniso ukuthi kuqakathekile ukuthi abalimi balondoloze umhlabathi and ukulondoloza umhlabathi kusho ukuthi kufakwe umquba and sinanzelele lokuthi amahlanga avela kumnyaka ophelileyo nxa engadliwanga zinkomo lawo siyawekele emasimini ukwenzela ukuthi sinonise umhlabathi walapha abantu abazahlanyela khona. Ngibona ngani sisixwayise engasinikeza abantu.
Zomkhathi bathi bona kukhanya lo umnyaka izulu liyabaliyenele. Uyavumelana lakho yini lokho nxa ukhangele wena umkhathi ukuthi unjani ngalesi sikhathi?
Umkhathi wakithi kwele Zimbabwe kumbe ngathi Southern Africa yonke ukuba khona kwezulu kumbe uba khona kwesomiso bathi kubangelwa ngokwenzakala ku Pacific Ocean abakubiza bethi yi El Nino kumbe yi La Nina. Nxa kuzaba le El Nino thina siba le somiso kumbe yi drought. So ke iminyaka lembi lemthathu edlulileyo bekuyi El Nino so yikho besiba le drought. Kodwa lonyaka bathi hayi babone kuyi La Nina etsho ukuthi kuzaba lezulu eliningi.
Ngokubona kwakho ngesiphi isikhathi esilungele ukuthi abantu baqale ukuhlanyela njengoba umkhathi ungasahambi ngendlela ejwayelekileyo?
Lami nxa ngithi ngiyakhangela lapho engithatha khona isilinganiso sezulu ngithola ukuthi indawo last ngomnyaka ophelileyo ebelezulu elifika kuphela ku amakhulu amane ama millimeters kumbe 400 millimeters lonyaka already indawo yakhona isiyedlule i 100 millimeters kumbe ikhulu lama millimeters ebuvi lapha. So ke kuveza ukuthi ngempela izulu lonyaka lingaba linengi. So into engayisho mina ukuthi izulu leli lakuqala belilihle ukuthi lithambise umhlabathi. Mina ngokwami into engayixwayisa abantu kakhulu kumango weMathebeleland ukuthi nxa bezahlanyela bangaqala ukukhangela ukuhlanyela from u-15 November kusiya phambili nxa umhlabathi usuthamba okweneleyo ukwenzela ukuthi le nhlanyelo yabo ithole umhlaba osungani umumethama aza kwenela ukuthi kumile njalo ukuthi kusiyafika izulu elilandelayo into abahlanyeleyo ziloke zinatha amanzi anjani asevele esemhlabathini. Kodwa isixwayiso sami ukuthi bakithi asifundeni ukuthi sibuyeleni ekuhlanyeleni into ezifana lendlubu, amabele, uphoko, even unyawuthi. Ngizinto eziza sisiza ngoba zona even kungaba lesomiso phakathi kwesizini.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcweti kwezokulima ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Lo namhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Amapolisa asexwayise uZulu ukuthi aqhubeke elandela iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba sekubotshwe abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 224,037 abephule lezi ziqondiso. Ibandla le-MDC Alliance lithi sokusobala ukuthi bandla le-MDCT lisebenza lebandla elibusayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elokuthula. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.